Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenza la iqembu lebulawayo City lapha ngomunye wabaqeqetshi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
Kulobunzima bra ngokuthi iboys lezi seziluza from under 14. Uyabona kungakhuthi training from 14 kusiya phezulu uyabusulahlekile. Thina we there from 13, 14 skula manje iboys are these days hayi kulobunzima kufuna ukuphushwa every town namenzeni.
Ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle.
Ngiyabe ngibanika into engayenzayo bona okwabo yi-talent. I-talent ngayelalo mina uyephi kuphela developing it, especially discipline. We are trying to these boys bengayenzi okwayenziwa yithi many things ezi-wrong esazenzayo. So we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazonelezi to go forward.
Ulunga osebenza noBruce Chuma kanye noVoster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu.
Uza wedwa eboreni I don't think ukuthi it will work. Siyancedisana olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise.
UChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola.
It's a blessing in disguise. Ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe noBruce ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understandana just because we have been there.
Isakhula ulunga odlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye lelephinda mzala uqale udlala kuqembu layelendazi ngo-1997 eqeqetshwa nguMadinda Ndlovu uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 beyingxenye yeqembu lama-Warriors eliphakamise inkezo yeCOSAFA. Ulunga uke wadlalela njalo iqembu leCapes United njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi ukuwaqeqetsha abasakhulayo beqembu leHighlanders ukuwaqeqetsha njalo leqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 eleMossi Rovers. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.